siyabonga Sandra Locris li jona njani sapho leZimbabwe ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 ngoNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
I-Africa Day, i-daily padakileyo lapho kwaenziwe Organization of African Unity iyasinceda ukuthi sikhulule amazwe ethu e-Southern Africa. So ilanga eliqhathakileyo sibili.
Izizalwane zeZimbabwe lamhla zimanyene lezamanye lamazwe aweAfrika awezwekazi leAfrika kunanza ilanga elasungulwa inhlanganiso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi leAfrika.
Manje-ke kwafidanisa lathi kakhulu ukuthi sizwe ezindabeni sokuthiwa umayiholenz uphambanisekile ngakhona ngale ndleleni kwasokuphuma into engayisiyo.
Ukudoniselana kubandla leMDC sokufinyelele idale lamakhehla angabacebisi eleGuardian Council elabunjwa ngenjongo yokucebisa lokuba ngumlamlankunzi kuleli bandla.
Abezempila kahle bathi ukuqalisa kwesikhathi sobusika lomqando kuvame ukuzala emkhuhlane uzulu okumele ayiqaphele ukuze angalahlekelwa impilo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izizalwane zeZimbabwe lamhla zinanze ilanga lokusungulwa kwenhlanganiso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi leAfrika e-African Union. Iningi labantu bathakazelele ilanga leli belemuli kwathi-ke abanye abasekela ibandla lezanu PF lenhlanganiso zezimele zodwa benza imihlangano etshiyeneyo yokunanza leli langa. I-African Union yayibizwa ngokuthi Organization of African Unity OAU yasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenhloso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi leAfrika ukuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Ngemva kokuthola uzibuse kwamazwe e-Afrika wonke yagcina iguqule igama ukuze ibizwe ngokuthi i-African Union esikhangelane kakhulu ngokuthuthukisa inotho yabantu makhaza. Umnumzana Rukari Kumbo isikhulumeli seZANU-PF uthe izizalwane zeZimbabwe kumele zinanze ilanga leli njengoba i-AU yanceda kakhulu ukuze ilizwe likhululeke. Ugumbo uthe abantu beZimbabwe sebekhululekile njengoba sebesenelisa ukuvotela abamfunayo. Kodwa-ke uthe kusadingeka ukuthi umnotho ube sezandleni zabansundu. Asizweni ingxoxo ayiqhubele uGibbs Dube weStudio 7.
I-Africa Day, i-daily qhathakileyo lapho kwaenziwe Organization of African Unity iyasinceda ukuthi sikhulule amazwe ethu e-Southern Africa. So ilanga eliqhathakileyo sibili and abantu beZimbabwe bayajabula sibili bekhumbula ukuthi into lezi zahamba njani. So siyadaba kakhulu.
Nxa sesikhangeleke singathi abantu beZimbabwe bangatsho labo yini ukuthi balelungelo lokuvota njengoba bekhonone nje besithi ilungelo labo nganalikho kangako.
Abantu beZimbabwe bayathaba kakhulu ukuthi ilizwe labuya after i-Organization of African Unity yasinceda ukuthi sikhulule ilizwe lethu. Batholi right to vote khathesi sebekhulekile. So we feel that abantu bethu bayajabula nenxa yokuthi sebatholi i-freedom yabo.
Ye, yeah, masa sikhangela njalo baba Gumbo kwele Africa nje kuzwekazi le-Africa lonke singathi siyabona ukuthi kule mpi lapha lalapha kulokuhlupheka lokukhona okunye okunjalo. So singathi-ke i-Africa ikhangelelwa phambili ilakho yini ukwenza okungcono nxa sukhangela.
Into enkulu kakhulu yokuthi sikhathesi sizingabantu abatholi ukuzibusa into eqhathakileyo. Kulamanye amazwe abantu bayalwa kakhulu, Egypt, Central Africa, ngaphi ngaphi, ngakulamanye amazwe aphetsheya, Syria, Afghanistan bayalwa kodwa thina eZimbabwe leSouthern Africa hayi sile peace civil kulwa abantu babambene okukhona ukuthi khona kumele silungise inodo yethu ukuthi abantu beZimbabwe babe bajabule bathola le nto abayilwela ukuthi abantu bathabe bahlale kuhle kungela kulwa. So lokhu siyakubona kuyenzakale e-Africa kodwa siyadaba ukuthi ngapha e-Southern Africa into ziyenza njengane zingcono.
Lo ngumnumzana Rukare Gombo isikhulumeli sebandla leZANU PF obekhuluma le Studio 7. Umnumzana Roderick Fire yomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uvumelana laye umnumzana Gombo loba ikhonona ukuthi uzulu wezwekazi le-Afrika udla ingqoqo zomlomo.
Abantu beZimbabwe okukwenza becelebrate ukuthi lamhla i-Africa Day yikuthi bekhangele ukuthi imisebenzi yayenzwa i-Organization of African i-formation yayo lombono wayo ukukhulula i-Africa. Kodwa-ke emveni kokukhululeka kwe-Africa kunezinye izinto abantu kade bezikhangelele alokho bengazitholi lakathesi. Abantu becabanga ukuthi nxa i-Afrika isikhululekile bazakwanisa ukuthi beyesebenza bekwanisa ukunakekela imuli zabo, bazakwazi ukuthi beyesebenza bekwanisa behambisa abantwana ezibhedlela kungelahlupho. Kodwa okwenzakala kathesi ukuthi kulabantu abalutshwana abatransfera umnotho from abelungu abalutshwana babuhambisa kwabantu labamnyama abalutshwana. So akutshintshanga lutho, iningi labantu eZimbabwe lapha lokhu lingabayanga lingela lutho. So into ezinjengazo lezo yizo ezenza kuhlupha ukuthi kathi ngiyaselebrata njani u-Afrika bami kunomunye umuntu especially umuntu we-Afrika ongincindezelayo.
Nxa sisikhangela-ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe babafayayo singathi-ke kumele kwenziweni ukwezethi bakhululeka okungcono kulalokho kukhona lamhlanje.
Uyabona ungakhangela kakhulu abantu abasemhlubulweni wangapha wamaNdebeleni. Kuthe kusanda kuphika uthatha inkululeko uhulumende wangena kuprogramu yokubulala abantu and ayisonto abantu ade beyicabangela ngendlela yokuthi ebantu ngasokukhululekile khonokho. Okwesibili okade ukuthi izikolo abantu ade becabanga ukuthi hayi ngasokukhululekile kuza kuba lezikolo ezizafundisa abantu kodwa zona ziyothi emhlubulweni ngapha emaNdebeleni ngesikhathi izikolo zisakhiwa kwezindawo ngapha bezidilizwa. Izibhedlela lapha ngesikhathi zisakhiwa kwezindawo ngapha bezidilizwa. So yinto ezinjengazo lezo ezikhangelwe ngabantu singakasabali nje kuphela ukuthi hhayi omunye nomunye nje kabelilungela ke lokuthi esukume ekhuluma ocabangelayo engayesabanga ukuthi kube munye ndoda ozabe lamangeyazi amnyama omkhangeleyo emuva kuphela. Ngezinye zezinto zonezo abantu abazikhangeleleyo.
Lo ngumnumzana Roderick Fire yomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwabulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-12080 laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukudonselana kubandla le-MTC thi kukhanya sokufinyelele idale lamaxhegu angabacebisi iGuardian Council elabunjwa ngenjongo yokucebisa lokuba ngumlamlankunzi kuleli bandla. Lokhu kuxabana kube sobala ngeviki edluleyo lapho leli dale elilamalunga angamashumi amathathu lihlangene kwathi ngemva komhlangano lo lethula imbiko ecotoza icele elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Kodwa ngemva kwembiko le umgcinisihlalo wedaleleli unkosikazi Sekai Holland walandula imbiko ethulwayo esithi wayethula esesabela impilo yakhe lamanye amalunga aleli dale. Elinye ilunga ledaleleli umnumzana Jeff Makore utshele iStudio 7 ukuthi kavumelani le mbiko kaHolland ngoba ngabe iliqiniso ngabe wahle wayiphika khonapho. kodwa elinye njalo ilunga le Guardian Council umnumzana Cornelius Mubayiwa utshele iStudio 7 ukuthi ngempela impiko yabo kayithulwanga ngokuqotho.
Manje ke kwasidanisa lathi kakhulu ukuthi sizwe ezindabeni sokuthiwa uMayi Holland uphambanisekile ngakhona ngale ndleleni kwasokuphuma into engayisiyo into eyiyo esithina uthi ke into engiyizwayo lami sengizwa ngoba ngilapha koBulawayo mina ngisemartinoff province yena useharare so kungathi kuthiwa lokhu esakuvumelanayo thina sakusayinela njengabadala akuseyikho kwakhitshwayo sukwakhitshwa okungayisikho so yena-ke uHolland waseyakhipha okuyikho ngoba sasinikile njengabadala umsebenzi wethu samqongqosela ukuthi nxa siza kwenza kuhle umsebenzi wethu njengomlamulankunzi kumele sikhiphe into epheleleyo engathathi hlangoti ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uhambe uphuthe kuhle epheleleyo njengomlamulankunzi.
Nxa thina sesisizwa lokho kuphikiswa nguMayi Holland uthi yena lina lalingavumelananga ukuthi lithi lina lisola othendayo ibithi
uMayi Holland umlamulankunzi zwana baba umlamulankunzi lokho kwakhitshwa yini kanye emhlanganweni njengoba kumele ngathi mina nxa sizasebenza kuhle njengomlamulankunzi asina kuphatha elinye icele ngenye indlela siphathe elinye icele ngenye indlela umlamulankunzi uma phakathi athathe ngapha ngendlela efanayo athathe ngapha ngendlela efanayo bese kusiba le mpumela epheleleyo eza kwenza ukuthi semukeleke kupresident ubaba uMorgan Tsvangirai semukeleke futhi ku-SG uBiti singaze sathatha uhlangothi ngoba i-mediator becomes the person that stands in the center without favoritism. This is what we thought we should stand as guardian counselors.
Umnumzana Cornelius Mubayiwa lilunga ledale lamakhehla lezalukazi kwe-MTCT i-Guardian Council obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MTCT kuleli dolobho njalo koBulawayo lithi selimise umeli wemagwegwe edale lephalamende umnumzana Anele Ndebele ukuba lilunga phezu kwecala aletheswayo elokutshaya esinye isiphathamandla sebandla. I-provincial executive yaleli bandla ithethe isinqumo lesingo lwesihlanu. Umnumzana Ndebele wetheswa icala lokutshaya elinye ilunga lebandla nyakenye njalo uzaphiwa ithuba lokuzivikela kuleli cala kusikhatshana esizayo. Abacubungula izombusazwe bathi ukumiswa kukaNdebele lokhu kuveza sobala ukulwisana okukhona kuleli bandla ikakhulu kugatshalwa koBulawayo. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli se-MTCT kuleli dolobho umnumzana Swithen Chirodza uthi ibandla lakhe kalivumeli udlakela yikho nje lithathele uNdebele lelinyathelo.
Sibe lesinqumo sokuthi hayi kungcono asuspendwe ake ame makhuzeni udlelwana le-MTCT. Lokhu kuzakwenza ukuthi ama-investigations ukuhlola ukuthi vele yena uyisimo bani okwamenza ukuthi athathe abe umuntu oba lodlakela kwabanye kuyini. Njalo kuzanceda ukuthi abanye abangabe befuna ukuthi yenze khonokho okudlangudlangu ukuba betshaya abanye besenza into ezingaqondanga ezingekho emthethweni webandla bebona ukuthi hhayi sina vele umthetho siyawulandela.
Kungani lithethe isikhathi sonke leso ukuthi limjezise uNdebele?
Into esuphayo kuprovince ukuthi iprovince ihlala kanye ngenyanga. So ngathi from isikhathi sambe kulezincwadi eziningi abayithi ngesikhiwa i-backlog. So ze safika nge-Friday sabona ukuthi hhayi ingcono le siyiqede ngoba ithemba liyawubona emaphepheni ukuthi siphathekile ngendaba eziningi ezihluphayo ebantwini.
okwenzakalayo lokho mnumzana Chirodza ayisikho kulwisana yini vele sikubonayo kubandla.
Angazange ngithi ukulwisana ngoba umuntu oyedwa engasukume chaya omunye angazake ngithi ukulwisana ngoba into le wayenza eyedwa. Yikho kathe sinxa sireporter sitshela abemthethandaba thina sithi uanele. Nga sitshela abamaphepha sitshela abestudio 7 sithi sisuspend uanele. Aluba bekuyikuphikisana silwisana labanye sikulwisana labanye besiya siqothe abantu abaningi kodwa hhayi lokhu khanya ukuthi into ayiyenza yena yedwa wathatha abanye abantu abangekho ebandleni so laba silamandla okuthi sibajezise. Yikho sithe u-anele Ndebele ake ame okwakathesi kwenzela ukuthi sihlolisise indaba yenale.
Umnumzana Sweden Chirodza ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli se-MTCT koBulawayo. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Ndebele ngalolu daba yehlule ngoba umakhalekhukhwini wakhe ubengangeni. Kodwa utshele iphephandaba le-Southern Eye ukuthi ukumiswa kwakhe kuveza sobala ukuthi ibandla leli kalilandeli imithetho yalo.
Ukusenjalo iqelele MDCT elizibiza ngokuthi i-renewal team lithi liqhubekela phambili ngohlelo lokubomba amakomiti alo amatsha izigabeni ezijiyeneyo zelizwe ikakhulu lapho okulabasekeli abaningi be-MDCT ekhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. I-renewal team isibumbe amakomiti la ezigabeni ezigoqela iMatabeleland North njalo ngempela viki edluleyo iqhube uhlelo olufanayo koBulawayo lapho umnumzana Bekithemba Nyathi omela iphelandaba Mpophoma idalele ePhalamende osekhokhela abatsha ku-renewal team. Unyathi uthi kwezinye izigaba zelizwe ibandla lakhe lifika likhethe ozathatha isikhundla esiyabe siphethwe ngosekela umkhokheli we-MDCT umnumzana Tsvangirai kuphela ngoba kungadingeki ukuthi liguqule lezo eziyabe ziphethwe ngabasekeli bebandla lakhe abakhethwa emhlanganweni odluleyo owe-Congress ye-MDCT.
Sikwenza ukuthi singahlele ku-structure sithole i-structure engcenye abanye abantu bengekho because bamede sebesukile abasahlali lapho abanye sebenzi so siyabe senza sifile ama-structures kodwa singafika lapho esithola khona ukuthi abanye abantu abangafuni ukuvuma ukuthi okwenzakalayo yikho sokusebenza kathesi clearly la abantu asisasebenzi lapho ngoba abafuni ukuvuma into ezi-prevelayo. So sifika sifile khonapho lapho sithole khona kulento enjengaleyo. So singathola maybe chairman simthole khona uvice chairman athena hayi mina lokho kanguvumi mina ngiyasala labona abantu abasasithendwe. Sifika sifile iposition ka-vice chairman asikaze isimelele umuntu ongavumi into ezizakala ongavuhamba la ma-current affairs.
Sesikhangela iZimbabwe yonke yiziphi izigaba lapho okuzadingeka ukuthi kube lama-provincial structures e-renewal team?
Lama-province angu-12 onke ama-province enza same thing. Singafika sithole kule position kule vacuum esi-create-ekile because maybe konke ngikutshoyo because of few reasons ukuthi abanye bathi thina hayi thina sifuna ukuba start nomogen ngasala khonapho siyafika sifile khonapho. So wonke ama-province is the same thing.
Ebulawayo esanda ukubunjwa khathesi inkulu yini kulaleyo eseleyo ye-MDCT?
Ukuthi ngenza i-correction ayisanda kubunjwa i-province athi vele ikhona mina athi ngivele ngu-chairperson wa-electoral 10-11 so bengivele ngikhona uvice wami wevele eku-structure but engu-director of elections ku-structure. So i-structure sethu sifakiwa ama-portions wonke akwanileyo angu-42 basemsebenzini kunjenje bakha ama-structures kuma-districts besenza umsebenzi beqhubekela phambili nomsebenzi. Kulami athi ngivele ngu-chairperson osengu-vice chairperson kathe sibe ngu-director of elections kulabanye la athi ma-portfolio secretaries lawo bangenile futhi. So i-structure esikhona sikwanile sile 42 labana abangale thina kathesi mina abayalayo sebenzi labo they are like ZANU-PF.
Uthe phakathi kwezigaba zonke zelizwe kungalapha elibona ingane abanye abakhoperate
amawe ukuthi imaswingo ile province ekwanileyo amawe ukuthi manikane le province layo futhi ekwanileyo amawe ukuthi recently i-Mash East layo ile yenziwe East province yakhona le Mash West ira ikwanile. So I think it's a work in progress bayenza lapho abafike khona bathola lokhu kuhamba ngama-provinces.
Yiphi enye i-province elikhangelela ukuthi seliza kuya kuyo kathesi?
Wonke nje ama-provinces imat-south, imat-north, wonke laziza kuya yonke indawo lapho sihlakha ama-structures. It's a continuous program.
Lo mnumzana Bekithemba Nyathi omela iphelandaba Mpophoma idalela ePhalamende njalo ngumkhokheli wabatsha ku-renewal team ye-MDCT.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokunanzwa kwelanga le-Africa Day.
Kodwa singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi ithi sizabala njalo amavoti okhetho oluqhutshwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo ngemva kokuthola ubufakazi obuqinileyo bokuthi kolokunenge okungaqhutshwanga kuhle kulolo khetho.
Size gqiba lapha izivela kwamanye amazwe. Wezempila kahle lamhlanje. Abezempila kahle bathi ukuqalisa kwesikhathi sobusika lomqando okuvame ukuzala emkhuhlane uzulu okumele ayiqaphele ukuze angalahlekelwa impilo ikakhulu labo abangela amasotsha omzimba eneleyo okugoqela abantwana abancane asebegugile abaphila legcikwane lengculaza kanye lalabo abangabe beselatshwa isifo semvukuzane. UNothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane evame ukuza ngesikhathi somqando ejwayelekile ukuthi iningi labantu aliyitshaya indiva likhohlwe ukuthi ilakho ukuthatha imphefumulo uma inganqatshelwanga. Iningi livame ukucabanga imikhuhlane yokukhwehlela amaflu angatsho lutho, kodwa bezempilakahle bathi imikhuhlane le ilakho ukuba yingozi ikakhulu nxa amasotsha omzimba engaseneli emuntwini. Eminye imikhuhlane le yesifuba elothwa ngomqando igcina isiba yisihlabo inyumoniya, yona eyingozi kakhulu. Abezempila kahle bathi ngaphandle kwemikhuhlane evele ithelelwana lula ngesikhathi somqando, esinye isizathu esenza imikhuhlane enjengofuba imemetheke lula ngesikhathi lesi yikuthi abantu bathona bezivalele endaweni ezingaphephethi moya ngenxa yokugodola. Imikhuhlane le ethelelwanayo ibizimemetheka lula. Unkosikazi Michelle Nsingo ongumongikazi uthi umqando wenza kube lula ukuthi kuvuke ikakhulu imikhuhlane yesifuba egoqela isihlabo labo asthma, kungakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu bagqoke bakhudumale kuthi lalapho kumele baye ezimfeni babone ukuthi abalali phandle ngoba lokhu kuyabafaka engozini. Uthi kumele njalo bananzelele ukungatshoni endaweni ezilothuli ngoba lokhu kwenza kube lula ukuvusa imikhuhlane yesifuba.
Into eyabe iqakathekile kakhulu kubantu abanesifo se-asthma ukuthi bameke sure ukuthi abagodoli kangako uma kufanele behambe bese ezifeni kuma lapho kubuthene khona abantu abaningi kube phandle kumbe kube indawo engena umoya. Uma kuyindawo lapho kuhlaselwa khona, kugidwa khona, kuphakamisa idasi, kuqakathekile ukuthi bengaphathisipheti kakhulu.
Unsingo uqhubeke esithi kuqakathekile ukuthi abantu abalamasosha omzimba amalutshwane bazinakekele ngalesi sikhathi somqando. Uthi kuqakathekile ukuthi bazinanze, badle ukudla okwakha umzimba, njalo banathi amanzi amanengi, kodwa abe ngakhudumalayo, hatshi aqandayo.
Kulula ukuthi wanathe ikhudumala, njalo uza nako abe manengi ukulungela umzimba. Umuntu angasebenzisa amanzi okunatha awanathe ikhudumala, engamanzi nje, kodwa ikhudumala. Bekhoke njalo kuhle ukukhudumalayo.
Omunye njalo umongikazi unkosazana Phathekile Msipha uthi abantwana lasebekhulile kumele banakekelwe ikakhulu lapho besiya phandle. Uthi inyawo ziqakathekile ukuthi zingangenwa ngomqando ngoba lapho zithe zagodola kulula ukuthi umzimba wonke uhle ungenwe ngamakhaza. Uthi abantwana balesifuba ezibuthakathaka kumele baqatshelwe ukuthi abenze imidlalo ebagijimisa kakhulu lapho besesikolo ngoba lokhu kuyingozi. Umnumzana Abraham Nyoni oyisakhamuzi wobulawayo uthi sokwabalula kulezi insuku ukuthi abantu baphonga uhlaselwa yimikhuhlane eyayingazilutho izolo. Uthi izolo bebesazi imithi yesintu yokuqinisa umzimba lamadolo ukuze umntwana kumbe umuntu omdala angaphonga uhlaselwa yiwo wonke umkhuhlane odlula kumakhelwane. Kodwa uthi abezempila kahle sebathi imithi yesintu ingasetshenziswa kungakho abantwana sebeceka nje.
Izolo iflu beselapheka ngcono ngoba besithi mase silama flu sibekwazi ukuthi izihlahla lezi ziyelapha. Manje kathe sokuthiwa sokumele sinathe amaphilisi isikhathi sonke nxa sihlutshwa yilo mkhuhlane okwenza ukuthi abantu bengabi le ubakhulela umkhuhlane bemakhaya okungela maphilisi khona. Sebesesaba lokhu ngoba kuthiwa kuyabulala, akulama measurements a-right umuthi wesintu. Kuyahlupha ngoba ngalesi sikhathi somqando sithwala nzima.
Unkosikazi noMathamsanqa Sibanda ongumzali uthi abantwana yibo abavame ukuhlaselwa yimikhuhlane ikakhulu ngoba bavuka emathatha kusa besiya esikolo ilanga lingakachithi amazolo lamakhaza. Uthi abazali kumele bakhuthazwe ukunanzelela abantwana labantwana labo batshone begqokile ngoba iningi lithi lingadlala likhulule amajesi bese liwakhohlwa litshone lingasakhudumali.
Ngesikhathi somqando sikhangelela ukuthi imikhuhlane eminingi enjengaboflu, i-asma, abantwana ababetshona bekhwehlela. Esingakwenza thesi isikhathi somqando ebantwaneni ukuthi begqoke amajesi bekhudumale sonke isikhathi.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile njalo ukuthi abantu bageze izandla njalo nje ebusika le mizimba ihlale ihlanzekile ngoba iningi lihle lizile amanzi ngomqando okubiza imikhuhlane. Abantwana ikakhulu kumele bakhuthazwe ukuvala amakhala lemilomo lapho bekhwehlela kumbe bethimula ukuze bangathelelani imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Singene kwezemidlalo sizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni lamhlanje.
Iqembu lelendaziliyale lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba iqembu leBuffaloes emdlalweni obusenkundleni esakuva ngensonto. Ibhosi yile miklomelo elithumi lathoba mune munye 19 ngemva kwemidlalo eyithoba mune munye ukuthi ngemva kwayo kule qembu lewangelo naye le miklomelo elithumi lathoba mune 2 18. Kundawo yesithathu kule qembu leHawkmine lona lile miklomelo elithumi lesikhombisa ukuthi ngemva kwalo kule ntshantshu zanyakenye iqembu leDynamo selile miklomelo elithumi lesithupha. Iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu njalo kungelinye lamaqembu amabili angakaze edliwe lonyaka eleZPC Kariba likundawo yesihlanu lile miklomelo elithumi lanhlanu. Endaweni yesithupha kule qembu leShabane Mine lona lile miklomelo elithumi lane njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu angaphansi kwalo athi iCapes United kanye leBuffaloes. Kundawo yesithoba mune munye kule qembu leFC Platinum lona lile miklomelo elithumi lambili okulinani lilingana lele eChicken Inn. Iqembu leChapungu likundawo yechumi lanye lile miklomelo elithumi lanye ukuthi ngaphansi kwalo kule Bantu Rovers, iTriangle, iBlack Rhinos, iChirezi kanye leHarare City okuyiwa amaqembu ajike amanye engalaneni yemiklomelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahaleza.